Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela ngenkulu injabulo emsakazweni we Studio 7. Womvulo mhlase ku 5 kuNcwabakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulabantu abaphiwa imali ngamazwe aphandle ukuba beqambe amanga ngelizwe bengafuni ukukhuluma okuhle okwenzakalayo.
Umnangagwa wakakhethwanga ngabantu, yikho ke esisebenzisa udlame ebantwini athi bona ngabantu abakhe. Akulamzali ongathi yena kulezi vakathi eqalisa ukubopha abantu nokuhlukumeza abantu.
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala yilokho ibhahile, njalo izifuyo ziyacuba njengoba amadamu engasela manzi.
Inkomo sezilimele, azila kudla, uyakhumbula izulu kalinanga, akula manzi, akula nkotha, inkomo sezisidla inhlabathi, akula nto ekhona la.
Ingcwethi kwezampilakahle sesikhuthaze abesifazana abaqala ukubeletha ukuba bagijimele esibhedlela nxa sebehelelwa ukuze umntwana engadinwa, ngoba kulakho ukudala ukuba isinye sibhoboke sigcine silesilonda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokungasensu kuzatshwala ukuba umhlangano weSADC Summit wenziwe kweleZimbabwe kulinyanga. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulabantu abaphiwa imali ngamazwe aphandle ukuba baqambe amanga ngelizwe bengafuni ukukhuluma okuhle okwenzakalayo. Lokhu kuza kulokhe kubotshwa labo abacatshangelwa ukuthi bafuna ukutshengisela ngesikhathi somhlangano weSADC, kubika uMlondolozi Ndlovu.
UMongameli Mnangagwa ubekhuluma esemathuneni eHeroes Acre eHarare lamuhla kungcwatshwa owalwa ukumpi yenkululeko ekuviyo leZipra uMnumzana Makhethi Ndebele, owayesazakala ngebizo lempini elokuthi Jack Mpofu. UMongameli Mnangagwa uthe kulabantu abafuna ukubuyisela ilizwe emuva bengakhangeli okuhle osekwenziwe kulungiselelwa umhlangano weSADC.
Kunengi okwenzakalayo okubisela emuva esakulelayo ukulwisana lathi lokhu kwenzakala ngendlela ezehlukeneyo ezigoqela amanga aqanjwa ngelizwe lethu. Kuyangisa ukuba baphiwa imali ngabantu baphandle kwelizwe uba bengakhulumi okuhle sikwenzayo kumnotho wethu.
Amazwi kaMongameli Mnangagwa aza ngesikhathi sokubotshwa abantu abadlula ikhulu lambili phambilini komhlangano weSADC. Uhulumende athi bafuna ukutshengisela nokuphazamisa umbuthano lo, kodwa inhlanganiso ezizimeleyo lababandla aphikisayo bathi kuyamangalisa ukuba uhulumende wesabani, njalo kungani engabophi labo abafuna ukuphazamisa ngokusemthethweni, hatshi ukubethusela. Omunye wabakhulume amazwi lawa ngumnumzana Gift Ziba, owayekubandla le-CCC yena othi ukusobala ukuba uhulumende ufuna ukuthatha ithuba leSADC ukwephula amalungelo oluntu.
Inkinga esilayo kwele Zimbabwe ukubana uhulumende okhona akavotelwanga ngabantu. UMnangagwa akakhethwanga ngabantu, yikho ke esebenzisa udlame lodlakela ebantwini athi bona ngabantu abakhe. Akulamzali ongathi yena kulezi vakathi eqalisa ukubopha abantu lokuhlukumeza abantu lokubavala imlomo. Ngikhuluma lani kunje ama-activist wonke amaningi kwele Zimbabwe, yonke indawo jikelele kubotshwa abantu bahlukunyezwa, abanye babda.
Amazwi kaSiziba asekelwe yingcitshi kwezombusazwe ekubandla le-People's Unity Party umnumzana Ebert Jamuka.
Na siyahlukumezeka kakhulu nendaba yembuso wepathi yeZANU-PF, ukuhlukumeza ama-politicians, ukuhlukumeza ama-activists, ukuhlukumeza abakhokheli be-ATUS nabanye bama-organizations are different nenxa yeSADC.
Ngeviki edluleyo uhulumende ubeke imbiko ethi uza kwenza konke okusemandleni akhe ukuphazamisa imizamo yalawo athi izitha bafuna ukuphazamisa umhlangano weSADC. Ekhuluma ngomuyi uMongameli Mnangagwa uthe umnumzana Ndebele wayeyindoda eyayithanda ilizwe layo, njalo isebenza ukuzehlisa ukukhulu esithi abatsha kumele bafunde kumpilo yakhe. Omunye wafundiswa umsebenzi webutho okhulume ngaye ngumnumzana Edmund Moyo, yena owake waba ngumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yabalweli benkululeko iZimbabwe National Liberation of Veterans Association.
Ongasomiyo nge-revolution wajoin i-revolution esesemncane. Thina sisiya ku-revolution sonke sedlule ezandleni zakhe. Iningi lethu sonke satrenwa nguye uDag. Yibo babesifundisa ukuthi uziphatha njani ukuthi ube lisotsha elipheleleyo ngoDag lam. So sikhathazekile ngokubhubha kwakhe.
Umoyo usekelwe ngomunye owala impi yenkululeko ekuviyole Zipra umnumzana Jabulani Sibanda.
Kodwa bona ukuqhawe wakhe labanye aqalisa labo baba ngabokuqala ngama mid-60s ukuthi behambe beqalisa impi yenkululeko. Khangathi kwakunzima kangenzakanani uqalisa ukuyafundela ukuthi niza kuyadingelwa umbhobho. Ngathola lowo mbhobho ngibuye ekhaya ngizokulwa. I-training yangikhona babe lobunzima engqondweni, babe lobunzima entweni yonke. Kodwa ngesibindi nangokuzimisela balwa impi yenkululeko sasalithatha ilizwe lokuhlala.
Umuyi umnumzana Ndebele wathejulwa yingwe ngomnyaka 1942 waya empini ngomnyaka 1967 engomunye wabakuqala abahamba empini elabanye bakhe abagoqela omuyi omnumzana Nikita Mangena noLookout Masuku kanye lomnumzana Ambrose Mutiniri omela isigodlo seZimbabwe eRussia. Ezeqede ukufundiswa izifundo zebutho walwa endaweni ezibalisa iVictoria Falls laseWange lapho atshengisa ubuciko obukhulu. Umuyi yena owayekudalela phezulu leZipra eleZipra High Command ubika waba ngokugcina ukubona umkhokheli weZipra umnumzana Nikita Mangena engakabulawa zinhlamvu okuthiwa zathunyelwa ngabamhlophe. Ubhubhe ngomgqibelo kuvike ephelileyo etsanzini wakhe Country Park obulawayo watshiya umkakhe, indodakazi yakhe labazukulu ababili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abane abalwela ilungelo loluntu ababotshwe ngeviki edluleyo eHarare ngemva kokukhitshwa endizamtshineni eya eVictoria Falls balokhe bevalelwe esitokisini njalo abakhululwanga ngemali yesibambiso eyebail njengalokho obekukhangelelwe ngamagqwetha abo. Abane laba babalisa omnumzana Samuel Gwenzi Vusumuzi Moyo, lo Robson Chere lonkosazana namatayi Kwekweza. Igqwetha elibamela umnumzana Jeremiah Bhamu utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Chere ulimele kakhulu njalo baziswe ukuba engelatshwa ngolwesibili kumbe ngolwesine kuphela sokulodokotela wejele. Uthi ukulimala kwakhe kungaphazamisa ukusebenza kwezinso zakhe. Uthe abatshutshisi baphathana ngabomo emthethwandaba kuze kusale kungela sikhathi eseneleyo esokukhuluma ngebail. Abanye abalokhu besesitokisini babalisa abebandla le-CCC ababotshwe ngenyanga edluleyo umnumzana Promise Monkuli eWange, ummeli Moyo kobulawayo lesizalwane se-Czech eMaswingo umnumzana Lucas Levia obika wayesethula imbiko engamanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu.
Okuliqiniso as long as besejele benganikwa i-bail okulilungelo labo le constitution ibanikeza lawo mandla, mbona ngazathi kuyabonisa ukuthi ilungelo labo liyephulwa. Ukubuya kwe-SADC lokho kuyethusa ngoba egumeni uma kuthiwa kuzaba labantu bemzini abantwana bekhuzwe ngenduku ukuthi dlalelani khatshana okuyikho kwenziwa ngohulumende kuyethusa. Abantu kuyabe kukhangelela ukuthi uma kuzabuya abantu bemzini wonke umuntu etholakale ejabulile, kodwa ukuba khona kwe-SADC elizweni mbona ngazathi sokufake uhlukumezo kakhulu ngoba abantu abaningi basejele, abantu abaningi amalungelo abo ayiphuliwe. So kangiboni ukuthi kuphathisa ngani. Even kwezentuthuko ungayikhangela i-concentration yonke ifakwe ku-one indawo ukuthi ilizwe uthuke ngokufanayo kakusenzakali okuyinto engahle.
Siyabona ukuthi ugatsha lukahulumende olubona ngokwenzakala ekhaya kanye laye umongameli Mnangagwa lokho ebegcizelela ukuthi labo abafuna ukuqoqa ukutshengisela kumba abacabangela ukuthi benze njalo bengaloko ukuthi bekwenze.
Okuthiwa ngumongameli uMnangagwa kuyadanisa, akulababa osoke wathi ekhuza abantwana ebakhuze ngentonga, ikakhulu obaba ukuthi ethi abantwana indaba befuna ukuthi bekhulume okubahlukuluza. Kodwa kakumangalisi uvele yena ulembali yokuthi ungumuntu oncindezelayo obusa ngochuku, kodwa eqinisweni labo abesadaka ababuyayo ukuthi sebekwazi ukuthi abantu bayahlukuluzwa ngokubuya kwabo. Lokuthiwa yi-DA bekufuza ukuthi bezibuze ukuthi uma besiya khona ngale abantu sebehlukunyezwa kuthoni ngayo yona isadaki. Angikhangelelanga ukuthi kuzaba khona untshintsho, ngoba la isadaki ingani ngeyabantu abangalaqiniso, ingani ngeyabantu asebehabule umoya ongayisiwo, umoya wokuncindezela, umoya wokuhlukuluza. So uma bonke sebehlezi ezihlalweni ngokuhlukuluza, ungayikhangela ibandoda lilikhulu eSouthern Africa, i-ANC kumbe ne-African General, namhlanje libandla lalo eselibusa nzima. So ngilethemba lokuthi selizabuza ukuthi kubuswa njani ngokuncindezelo, ngoba wonke umuntu uma selahlekelwa ngamandla ubonakala ngokuhlala vele emchokotho esengokuhlala efaka ama-threats. Lokho kwenziwa nguMnangagwa kuyakutshengisa ukuthi hayi, ayisiyonkokheli yabantu. Inkokheli yabantu kayihlalise thusela abantu.
Kungathini ngokuphathwa kwalabo abesejele, abanye ababikwa kufanele belatshwe njalo lokhu kuphuzwa ukuthi bephiwe ibay?
Ngibona ngazathi kule nto yodwa uma sikhangele indlela kusukela ilizwe lonke lathatha uzibuse kumbeni ngesikhathi samabhunu, kodwa kakhulu sikhangele lohulumende, ngohulumende ohlezi encindezela abantu, ngohulumende ilungelo loluntu ongalihloniphiyo, ngohulumende nje nesingathi yena uyakuthanda ukuthi abantu even befele emajele akhe, ngohulumende ongalabuntu. So ukuthi abantu bafuze baye kwelashwa kwaziwa ngohulumende oyabe esilalela ehlonipha amalungelo oluntu, kodwa owethu hayi.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu, njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethuli kaZulu, sixoxela ye ekobulawayo. Izakhamizi zesilobela zithi khona enkabazwe indlala ilokhu ibhahile, njalo izifuyo ziyacuba njengoba amadamu engasela manzi. Izakhamizi lezi zithi akusela manzi ahlanzekileyo njengoba zinatha ndawonye lezifuyo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uTabo Kancube weStudio 7 usanda ukuxoxa lo councillor kaward 28 esilobela uAlderman Willard Moyo.
Isimo sendlala hayi asimanga kuhle baba Ncube, sikhangela kakhulu uluhlu lwezifuyo. Izifuyo akusela nkomo endaweni kaward 29, inkomo sezilimele azila kudla, uyakhumbula izulu kalinanga, akula manzi, akula nkotha, inkomo sezisidla inhlabathi, akula nto ekhona la ezifuyweni, sisebunzimene. Bese usithe ohlangothini lwabantu ibikhona sibili indlala, kodwa isingani ingconywana, ayiphelanga, ikhona siphakathi kwayo sibili, kodwa ingconywana ngoba ihulumende ike yasinakelela, yasinakekela yamalanga adlulile yambalwa, yasiholisa ukudla njengesigaba singenise imizi yonke kawadi 29 umumbu odlula i-50 kg ngomuzi, 50 kg kweminye imizi, 60 kg kweminye imizi, 70 kg kungenile ukudla, isitshwala umumbu kahulumende uvela ku-social welfare. Ikwe sikubongayo sibili, kodwa ke ayisimo sibi baba Ncube, isimo sibi, sisese novalo olukhulu ukuthi kambe sizaphutsha njani sisiya phambili.
Ngaphandle kosizo lolu oluvela kuhulumende, kulezinye inhlanganiso na eziphathisa
usizo oluvela kwezinye inhlangothi? Alukho, asila ngitsho sizo sikhangelwe yihulumende yethu yoyodwa. Okwakathesi elokhu isabona kwaqalisa uhlelo lusaqalisa, abantu besathola ama-10 kg ama-15 kg yokudla, kwakhwela kathesi ihulumende yasinika sokungezelelekile isilinganiso sokudla.
Pho izifuyo zona ama amanzi lenza njani?
Akula manzi. Ama izifuyo zihamba zisiyaphandelwa emfuleni kugwelu echebechebeni, ezinye zihamba siyacongolozela kungamadamu kwethu okuningi sokwagqibeleka sokuludaka lodwa sesiphonguhamba siyacongolozela. Abanye mabakotshoza eziboraneni lazo ezilamanzi amalutshwane, zindala iziborane lezi zifuna ukuvuselelwa zibe zintsha. So izifuyo emanzini sokulobunzima kakhulu kakhulu obumangalisayo. Ngeyinye into esiza siqedela izifuyo sezisifa nje zibulawa yikoma amanzi semalutshwana, izizibe emfuleni izulu kalinanga kazanga zibe lamanzi.
Lowo ngu-Alderman Willard Moyo, ukansila ka-Ward 28 esilobela. Ubekhuluma ecingweni loTabo Kancube we-Studio 7. Ingcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze abesifazana abaqala ukubeletha ukuba bagijimele ezibhedlela nxa sebehelelwa kuze umntwana engadinwa, ngoba kulakho ukudala ukuba isinye sibhoboke sicine sesile silonda. Lokhu kubikwa kubangela ukuba umthambiso ucine uvuza lengcekeza iziphumela santando emkhuhlaneni wokuthiwa yifistula, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umkhuhlane wefistula okuyihubhoboka kwemithambo esendleleni yomntwana okugcina kubangela ukuba imithambo yesinye ibhoboke uyelapheka eZimbabwe. Usikhwica mfundo solwayo Ngwenya, ingcitshi kwezokubelethiswa kwabomama, uchaza kabanzi ngefistula.
Obstetric fistula le iyenzakala nxa umama ebe kuleba isikhathi eside. Umuntu kumele abe kuleba xa eqala ukubeletha ama-hours angu-13, kokuthi laba abanye sabake babeletha ama-hours alitshumi. Ngikuthola ukuthi hayi umuntu uyekeliwe amalanga amabili amathathu lokhu ekulebha, ikakhulu endaweni ezikhatshana umuntu edinga i-transport. Ikhanda lomntwana libe selifithizela-ke ngaphansi izitho zomama kuze kube nesikhala ngapha endleleni yomntwana kuthiwa i-birth canal, kube lesikhala esiya esinyeni. Yikho-ke amanzi umthambiso uyabe usuvuza udlula-ke uvela esinyeni udlula lapha endleleni le ehamba umntwana iphuma phandle.
Udokotela Ngwenya uthi ifistula iyelapheka eZimbabwe.
Nxa isithe ikhona-ke leyo i-obstetric fistula, umama kumele athunyelwe esibhedlela ezinkulu, ama-central hospital ekhangelwa-ke. Kuyakwe kuthi nxa inyanga ezintathu sezedlule ayenzwe isejari yokuvala leyo nkinga. I-obstetric fistula-ke into embi kubomama, ngoba abanye nxa bengatholanga uncedo bayabehamba sebenuka umthambiso, abantu bengasasondeli phansi kwabo, labantu besilisa bengasabasondeleli, kwenze kube kugcine kusithi ingqondo zabo sebeindaba le okuthiwa yi-depression. Yikho-ke kumele sibancediseke omama abale obstetric fistula.
Usekhuthaze abesifazana abazithweleyo emaphandleni ukuba behlukane lemithi abangayiphiwanga ezibhedlela uma sebehelelwa.
Abantu emaphandleni endlela ikakhulu indawo ezikhatshana, siyaxwayisa ukuthi omama bengaze baphiwa imithi esintu njengabo sihaqa kumbe lokho okuphuma endlovini ukuthi kuthiwa umuntu abelethe kuhle. Bephangise beye esibhedlela bengaze bagcina umuntu ekhaya lokhu ekuthiwa uyahelelwa evalelwe edumbeni. Lokho yikho kwenza ukuthi ikube le-obstetric fistula. Kwesinye isikhathi umntwana ufika esetshonile indaba yona leyo kungahambi esibhedlela. Labo mama abanye bayatshona ngendaba yokuthi kuba le-infection, sigcine silahlekelwa ngumama konke lo mntwana. Into enzima kakhulu engamelanga ukuthi abantu bayenze ekhaya bezama ukubelethisa abantu.
Ukhansila ka-Ward 16 kobulawayo unkosikazi Greta Gumede uthi bebengazi ukuthi ifistula iyelapheka, njalo sebezananzelela kakhulu ukulimukisa abesifazana ngalo umkhuhlane.
Mina ngithi ngohlelo lolo silufunde namhlanje, kimi ngibone kuqakathekile kakhulu ngoba umama abaningi bahleli ezindlini behleli lezifo abangaziyo ukuthi ziyeneliswa ukwelapheka bakhona ukuthi belapheke kuyimfihlo yakhe lo mkaki. Njalo umama uyabe sehlukumezekile ngoba uyabe sehlukumezekile kwempilo yakhe yonke ngoba uyabe engaselelisi lokuthi ahlangane lo mkakhe ngenxa yesifo seneso yabe selaso.
Umqondisi wenhlelo kwinhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Amnesty International, unkosikazi Nokholo Machazi, uthi inhlanganiso yabo ilohlelo lokulimukisa lokwelaphisa i-fistula eZimbabwe.
Siphakathi kohlelo lokuhamba silimukisa uZulu iZimbabwe yonke jikelele ngomkhuhlane we-obstetric fistula. Njalo silabantu esesike sabanceda impilo zabo sezibe ngcono kakhulu emva kokuthola usizo beselapha uhlupho lwe-obstetric fistula.
EZimbabwe ingcitshi ezelapha i-fistula zitholakala esibhedlela seMashoko Mission Hospital leChinoyi Hospital. Abenhlanganiso yamazwe omhlaba ebona ngezempilakahle abe-World Health Organization bathi abesifazana abedlula isigidi esisodwa i-1.2 million e-Africa le-Asia bale-fistula. Inhlanganiso ye-Amnesty International iphakathi kohlelo lokuhamba ilimukisa uZulu ngomkhuhlane we-fistula njalo ithi kubiza inkulungwane ezinhlanu ukuthi owesifazana athole ukwelatshwa. Abebambelela Arts Ensemble labo sebelomdlalo olimukisa ngomkhuhlane we-fistula. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsekeli kaMongameli weMelika njalo enguye okhangelelwe ukuthi uzamela ibandla leDemocratic Party kukhetho lokudinga uMongameli weMelika, unkosikazi Kamala Harris, ubikwa eza kwethula umsekeli wakhe azancintisa laye kukhetho lolu. Ukhangelelwe ukwethula lokhu emkhankasweni wakhe wangolwesibili ePennsylvania. Kusenjalo, owayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ukhiphe umbiko ekhuthaza ukuthi kutshintshwe indawo losuku lwengxoxompikiswano ekhangelelwe ukuqhutshwa ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba, uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Masimba Kuchera osebenza lenhlanganiso yeCenter for Disability Rights.
Esukhangelele ukuthi uHarris uzadinga umuntu ongamnceda ukuthi awine kwezinye indawo angaba lodubo lazo. So khathesi abakhulumayo bathi nxa amademokrats efuna uwine White House umele badinge usekelo uma states anjengePennsylvania, anjengeMichigan, anjengeWisconsin. So uHarris uyabe edinga umuntu ongamncedisa ukuthi bawine lawo ma-states nxa efuna ukuya e-White House.
Isinqumo aza sithatha kusasa lesi singaba lomthelela onganani emkhankasweni wakhe?
Ngibona njenganoHarris uyabe ekhangelele ukuthi umuntu ozamkhetha kusasa uzanceda njalo ukuphakamisa ukuthakazelela ukuvota kwabantu, njalo uzanceda ukuthi ahuke abantu abangalethi imali kumkhankaso wakhe. Uzananzelela ukuthi ama-elections ase-America afuna imali eningi, so bayabe kukhangele njalo ukuthi umuntu ozabuya lapha engaba yini le ndlela yokuthi labo bazuze imali eningi eyokuthi bakampaign.
Kwelinye icele sibona uMnumzana Trump ozangena kukhetho emele ama-Republicans yena esithi ingxoxompikiswano yesibili kufanele itshintshwe isuka ke-ABC News isiya e-Fox News esithi kufanele kutshintshwe indlela eqhutshwa ngayo. Likubona njani lokhu?
Usukela kudala siyakwazi ukuthi uTrump ubethakazelela i-Fox News ngoba uthi yena nxa i-Fox News ikhuluma ngaye ikhuluma into ezinhle kakhulu ngaye. So uyabe ezama ukuthi abuyise leyo ngxoxompikiswano ku-station engayenza ukuthi laye aphume engumuntu owazi akwenzayo, ngoba i-Fox News siyakwazi ukuthi nxa iriporta laphana iriporta njengani iyasekela ama Republicans umbe iyasekela u Trump.
Lo ngumnumzana Masimba Kucheva. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo isebenza lenhlanganiso ye Center for Disability Rights ubexoxa lo Thabo Kancube we Studio 7 eseBilitane. Oba manje sengilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo elisithumele yona nge-WhatsApp.
Wasuthiwa bakhuluma ngokuthi abantu kufanele bebotshwe abantu abakhoza udlame abantu abakhoza udlame elizweni abantu bakhala amalungelo abo sokuthiwa bayibotshwe babotshelwani bona abantu belamba kanti umntwana asithwele nzima sayesakubona ukuboswa ngazinyoni straight.
Studio 7 ngicela ukubuza ukuthi umthetho yiwo yini olomvumo yokuchaya umuntu, umthetho yiwo yini olemvumo yokubulala umuntu? Lokhu ngokukhulunyiswa ukuthi ngiyabezwa abantu bezano bathi khona amapolisa afata cha abantu balimaze loba abantu labana belimele umthetho ojo njalo. Kuliqiniso lingakanani ke khona lapho ukuthi khona olemvumo yokubulala abantu umuntu okugovernment? Ugovernment engabulala abantu akulahlupho kuqondile. Beyikho yena elikutshoyo lokho bantu bezano, ngoba siyabona kuyadigiyiswana kuyatshaywana abantu bayalimala, kodwa sizwa abantu bezano bethi yikho okuqondileyo. Kambe ugodo luyawakho umuzi yini? Induku ayiwakho umuzi. Uyabunga ubaba onjani othembela kuphela ukuthi ukuze abantu abakho bebalali bekulalele ukuthi ubatshaye kumbe ubabulale? Cela ukubuza khonapho line elaziyo elithi lazingcono okwedlula wonke umuntu.
Linjani hayi le bandla elibusayo leli akusinjongo yokuyesadak vele ukuhlukumekeza kwabo kudala kwaqala. Siyakwazi lokho namhlanje bazifihla ngesadak batshela ukuthi isadak kwenzakalani khona nakhona ukuthi babophe abantu ubufakazi bungekho ukuthi bayenza udlame umithingo wedlame. Thina siyakwazi ukuthi ipolisi ngenjani le. Akithi bona njengoba babancebe indlebe kumele bamele laba bantu bazoqala kuqala kube nobufakazi ukuthi ngempela bangudlame. So manje udlame lwakhona ngoba phela masulubheka luqalwe yibo laba bantu ababusayo namaphoyisa abo, ngoba bona basuke bahlukumeze abantu ngento engenabufakazi emaseqinisweni. Akukho ubufakazi phezu kwalabo bantu ababoshwewu, abunabufakazi. And injongo enye futhi siyazi ukuthi bona abafuna ukuphikiswa ngokhanda shisa baqina amakhanda, kusho ukuthi nokugwala kukhona futhi kibo laba.
Akona abantu bakithi bazazele kubona ngoba asikaze sizwe arale kuthiwa abantu bayachaya izimali njengalokhu okwenzakala emathebeleleni. Emathebeleni abantu badonetha izimali beyenze kwasani zikolo, makliniki, yonke lento leyi abantu bazenzela ngezandla zabo emathebeleni. Arale asikaze sizwe kuthiwa bayakweza lokhu okwenzakala emathebeleleni. Kumanje siyabona imigwaqo ilungiswa arale kuphela, emathebeleni kakhulu konke lokhu. Uzwa nje utshelwa ukuthi wakhona abantu kabazilungisele indawo zabo. Hayi, shushu ubuhlungu le nto ezakale elizweni lakithi. Ma uthi uyabheka ogawule ngendlela ababekhuluma ngakhona, kumanje bathini ngoba kulungiswe iHarare kuphela? Emathebeleleni endaweni zakibo bahamba emigodini sengathi imlindi yamahombela. Indawo yonke emathebeleleni ngamagodigodi, akulungiswa iHarare kuphela. Bathini manje?
Ningathi tshone njani?
Leyo ke bekuyimbono yenu linabalaleli bethu elisithumele yona nge-WhatsApp ku-Studio 7 khonapha e-Voice of America ese-Washington. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kulabantu abaphiwa imali ngamazwe aphandle ukuba beqambe amanga ngelizwe bengafuni ukukhuluma okuhle okwenzakalayo ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-SADC. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Mura